ngaze ngikwenza indaba umnyama umnyama lo yamoze ngikwenza indaba
umnyama
umnyama lo yamoze ngikwenza indaba
umnyama lo yamoze ngikwenza indaba
mina bemfisa yeto lifundo Mina bemfisa yeto lifundo naye umbona Ekuze lobuhle obuye wawumbona Ekuze lobuhle obuye wawumbona
Inkonzo yomnqwabo iphathwe nguyena.